VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuzibandlela 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izulu elisikhukhula libhidliza izakhiwo ewange.
Mina ngihlale ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lifuna ubusuku bonke, but laze kwa-serious ngama-5 a.m. at 10. Okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods.
Bathabe okumangalisayo asebethole indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Kujabulise kakhulu because vele ibiyinto kade ngifuna kakhulu leyo, lokho ngizama kuphethula but kuze kwavuma into kade ngifona lapho sengizoqala ukufunda kusasa.
Akuqedakali okwenzakala ezikolo ngesikhathi abanye ababalisi bekhalala umsebenzi.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi babhidlizelwe izindlu zabo, balahlekelwa ukudla lempahla etshiyeneyo ewange ngomgqibelo kuze kune izulu lesikhukhula. Abakhulume lentatheli izindaba zomsakazo weStudio 7 bathi kabazake balibone izulu elinenkangaka ewange eline amanzi angena ezindlini akhukhula impahla lezifuyo ezigoqela inkukhu, imvundla lezinye. Kubikwa ukuthi akula muntu obulewe lizulu leli. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohlangothi olubona ngokuhlenga abasengozini ole Civil Protection Unit ebikwa ukuthi sizama ukunceda ababhidlikelwe izindlu. Omunye walabo abalahlekelwe impahla ngukosazana Sophia Munkuli ohlala ewange.
Mina ngihlala ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lifuna ukusuka flazi langena ezindlini ese number 3. Then endaweni yase number 1 khona phe wange la khukhula izinto eziningi ama-properties. Endaweni okufaka kusema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels kipulosi so much property. Then endaweni yasema-F e-number 1 again lenza into efanayo. Endaweni yase-Sendrela then lase-DRC eMpumalanga zeliliningi kakhulu kokuthi asizake sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha ingena phambi abemanzi aphula labo thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezinyana mbijani, but laba abasezindlini ezisethu izandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje mase wakhona ukudla. Ukudla okuningi kwaba 4 years sivele kakhulu isikhala eZimbabwe lapha sikhala nemilimiyo. Impuphu yonke nje sikhuluma sinje le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo, sesifunga ukuthatha yona lesi zama ukuthi sifomise sigoqozele abantwana esileli.
Akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far, especially number 3 akula ngitsho lo yedwa simbonileyo ofikile sho lezindlini esihlala kizeze company. Ngisho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezobona, they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona, but thina esingapha kuma-compounds lapho esihleli khona kubomakhwikha akula abafikileyo, just we come and check.
Unkosazana Sophia Munkuli isakhamuzi sewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thulani Moyo osebenzelana lomela iwange central edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Le ndawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected ngezulu leli line. Kwasokusiba le ndawo lapho abantu izindlu zabo zigcine zisiwa lama flood ezikhangelele njengoba number 3 singathi kusemakhwikha, le number 1 okuthiwa kuselwendulu, le Mpumalanga okuthiwa kuse-DRC, le Senderera. Yizo indawo esingathi yizo ezi-most affected ngama floods la.
Singathi ke abantu bangapi kona banxa sikhuluma ngokuthi kulomonakalo nje.
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Wayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besazama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yestafu langendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane lomonakalo yaba damaged ukuthi okunye kwangkhona abasakwanisi ukuthi bakurecover.
Singathi nxa sukhangela ke ezokudla lapha pho-ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, ama-councilor akulezo indawo, okusho ukuthi la kwenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi laba bakwanisa ukuthi lawo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene le civil protection unit CPU owalapha e-Wange district, wasesithi lawo basayenza i-statistics zawo le-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kwenzakale ukuthi after that report abantu balethwele ukudla through yena leyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcine khona ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulobunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hayi labo ababefike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye okuncane, kodwa asikabi le proper system sibili engasingathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.
Umnumzana Dulani Moyo usebenza eofisini kamnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sebeyitholile indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi abanye abancediswa ngabantu abambalwa abenza ukuthi bahambe eHarare lapho ukwahlolisiswa khona izifundo zabo njalo lokuzimisela ukwenza umsebenzi wokukhangelana labagulayo. Wakulabantu phose abafika ikhulu lengxenye ababefuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi, kodwa kukhanya bebalutshwane abathole indawo ezibhedlela ezibalisa impilo iChitungwiza lezinye. Abantwana laba bancediswa ngumnumzana Decent Collins Bajila, umnumzana Michael Ndiweni, umnumzana Mlungisi Dube labanye ababambisana ngendlela ezijeneyo. Omunye wabaphumeleleyo unkosikazi Lindelo Gumede.
Ongenisenlelo yazingithabe kakhulu because finally ngizangithola ithuba ukuthi ngithole i-opportunity yokuthi ngiyenze ukufunda. Amuni ngikhona ngisebenze nzima since ngithole i-opportunity yokuthi ngingenisele indawo. Ngangazama ngo-2018 kwenye kwaseyila abangaphumelela, ngazama 2019 finally kuze kwaphumelela like this year ngo-2020.
Omunye njalo nguThembuluwo Moyo.
Ngijabulise kakhulu because vele ibiyinto kade ngifuna kakhulu leyo, lokho ngizama kuphethula but kuze kwavuma. Into kade ngikhona lapho sengizoqala ukufunda kusasa. Ngijabulise kakhulu sibe.
Singathi waqalisa nini ukuthi uzame ukuthi ungene kukhonokho?
Last year November naphana kuphuma i-intake yakhona. Yikho ukuqala kwami uku-apply. Manje into ekade ngizimela ukuthi bengingela ama-resources oku-apply ngiya ngama-bundles. Lolwazi lwakhona ukuthi ku-apply njani. Le mali ngitya kuma-interview yikho isikhathi ngincediswa ngokubhadila lo mlungisi.
Kodwa unkosazana Debra Chuma uthi kwehlule.
Kuyehlule ngathi ngihlangane nama-challenges amaningi nje but hhayi bebesincedisa. Noma ngikwanisile u-apply but ngingasathola ngendawo but hhayi bebezamile sibili ukunceda.
Singathi wahamba kulokho okuthiwa ngama-interviews?
Ngahamba.
Waphumani khonapho?
Ama-interviews ikuthi sahambe ekuseni bebethethi kuye ngabo ekuseni ngabo 7:30 but then sasuka sesiqalise ama-interviews sokulate ntambama ngabo 3-4 sasesidiniwe lathi kwakungasahambi kuhle ngapha nimbuzo yangikhona kwabuye inimbuzo esasinga expectanga ngani ikho lapho kwabanzima khona khona ngale kuma interviews angikhona.
Umnumzana Mlungisi Dube uchazisa ngokwenzakale kuhlelo lokunceda abantu abafuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi.
So abantwana abangafika i-150 ukuba na be-apply be-submit ama-applications abo. Kubantwana laba abangu-150 kwase kubizwa abantwana abafika 50 kuma-interviews. Base behamba kuma-interviews abanye baya e-Parirenyathwa, abanye baya e-UPH kwoBulawayo. Ku-50 zenezi ezahambayo kulabantwana abafika 19 esibaziyo ukuba na batholile izindawo zokuba na beqale izifundo zokuba ngomongikazi.
Uthi bazaqhubekela phambili benceda bonke abafuna ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kwele Zimbabwe.
Sikhangelele ukubana kuqhubeke kuncediswana sibatshengisa lapha ezinye indlela abangakwanisa ukuthi labo beziphilise ngazo kusenzakala lokuthi sibakhuthaza ukubana befunde ama-skills esingathi akhona these days anjengabo-coding lokunye okwehlukeneyo abakwanisa ukuthi bekufunde online.
Abantu abadabuka eMathabeleland leNkabazwe bakhala ngokubandlululwa kunhlelo zikahulumende ezijiyeneyo. Sokuleviki kuvulwe izikolo, abazali abaningi bekhonona ngababalisi abakhalala umsebenzi besithi bafuna iholo elikhuphukileyo elihambelana lesisindo sedola leMelika. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu bengafundi abantwana kusukela ngeviki ephelileyo kulandela ukukhalala umsebenzi kwababalisi, njalo abanye abazali belokhe behlutshwa yikuswelakala kwemali yokuhlawulela izifundo. Ababalisi abaningi abafundisa izikolo ezisemaphandleni bathi kababuyeli emsebenzini ngoba kabala mali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla. Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele abanike imali elesisindo esihambelana ledola leMelika ukuze babuyele emsebenzini.
Nje singathi siyakhangela ezikolo eziningi akulabantu abahambileyo emsebenzini kungoba bengakatholi isixwayiso esiyiso ke abasilindileyo kuhulumende esokubana imali yabo izabhadalwa ngedola leMelika kumbe nje njalo ngesilinganiso sebhanga ukuthi namhlanje idola lamali elemelika lithi malini. Lokho kahulumende okuthi yena fake icushion sikwalile njengenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sathi thina asifuni kuba uhulumende belokhu esiqila njalo nje item mayiqala, sifuna enze okufaneleyo.
Lokho kusekelwa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Sukoluhle Ndlovu othi kabone ababalisi bebuyela emsebenzini ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Lapha sikhangela ngodaba lokungavuli kwezikolo kwamateacher ngenxa yokuthi bayangunguna ukuthi iholo labo liphansi, njalo imali bagcine ukuhola kungo-December mhla ka-17. Kanti ababalisi abaningi abemaphandleni bayehlulekile ukubuyela ezikolo ngoba intengo yokugada amabhasi bebuyela endaweni zomsebenzi yawo ikhwelile kakhulu, behlulekile ukuthi bahlanganise leyo mali.
Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi iholo eliphindiweyo, njalo le mali efika amakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu amadola eZimbabwe eyokubanceda ukuthi bahlawulele indleko zabo ezichiyeneyo. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi bese sikhuphulelwe iholo layafika inkulungwane ezedlula kancane ezintathu zamadola eZimbabwe, i-3033 ngenyanga. Izisebenzi zikwalile lokhu zisithi imali le kayenelisi indleko zabo. Lokhu sokuchiye abazali bethithibele ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Nozipho Ndimande, isakhamuzi sakoBulawayo.
Obusezikolo kunzima kakhulu, khathesa abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo. Nxa kusasa sesikhala nge-pass rate ukuthi khona iphansi kakhulu, kumele sibekwazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngakho kufanele ukuthi uhulumende angenele masinyane kulokhu. Imali yokuthi sibahambise ama-private school khathesi vela silayo. Ngambo o-20,000 nge-term eyodwa siyayihola ngaphi silapho eZimbabwe.
Unkosikazi Pelino Moyo laye uthi uphathekile ngabantwana abangafundiyo nsuku zonke.
Ngiphatheke kabi. Into engenzakala ezikolo la, zivuliwe isikolo, batakula sign ukuthi isikolo zivuliwe kuyafundwa owathi. Abantwana behlezi phandle, kuthiwa umniso wabo obafundisayo kakho, asazi ukuthi kwenzakalani, kuyafundwa kufundwa.
Omunye njalo umzali okhala ngokwenzakala ezikolo unkosikazi Sikhunjulwe Ndebele.
Udokotela amatisha lukhona kakhulu lapha koBulawayo. Abaningi ababuye ezikolo, abanye ababuyile bakhona kodwa abantwana abafundi vele kunzima. Ngapha ifees yazi kodwa ama-school fees akhweyile vele. Abasebenzisa ama-school fees last year.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo bakahulumende ababona ngezemfundo. Akwaziwa ukuthi okwenzakala ezikolo kuzaphethwa ngani. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Sike silethulele ezamasiko.
Sengana masiko
wawusenziwe mandla
ngelo baba mkhulu
sithina masiko
babelo
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, namhla siyaqhubeka ngodaba lwezindlini. Kambe uhamba njani ezindlini nxa umama seyakuthi usehlalele abantu bakhe? Kuyaba sekutheni? Ngilo baba uWinos Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Lo mama uSakhile Liline uMadube, la ingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngaveluza umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengishalile abantu abantu. Kuyake uvele usubone ukuthi akusela. Ukuthi uyalungisa kumele ukuthi noma usuka hamba lengane zakho lapho uzalalise khona dlana lengane zakho ungalalise isiqu somuntu wahomulele imizila 1-1 iyaye ngingathamazelela ungathi ngizahlayela abantu abamhlayela ukudubeka hlayela ukutshaya hlayela ukuhlukuluza fuma hamba yela ilungelo lakho leli lungelo labantu bakho ikusasa yabo isezandleni zakho.
Ye baba Dube, akuvame kanganani-ke emadodeni
ebantwini besilisa ukuthi ade sengihlalela abantu abami? Akukho, kungaba khona kodwa kakusimvama. Abantu abezwakala kakhulu bekukhuluma lokhu ngomama. Isintu siyajwayela ukukhuluma lawo magama. Kwakulento eningi eyabe isisenzakala, ikakhulu ngakhuluma isintu esizifikileyo. Asithi ekhaya lapha sokuphila laba bantu sokuze kwafika esibangeni sokuthi engxenyeka kuselela nguvo enza emba enza kuthiwa ekhaya la. So umama lo ngayengabe sesizile ekhaya sehlalele ekhonkwana ngiye lo sethinti ngihlalela abantu abami ngoba okunye kukhulu okwamsusa kwabazaza abuye lapha esikhathi sokuhlala lapha kuyabe kungasekho. Angalikhupha lelo lizwe ukuthi hhala kusengizihlaleleleni abantu abami. Iluzwe besesikhathi ukuthi usutshaywa. Ngidana ngidana sokuchaya. Kati bese ngibuza ukuthi two manje ukuhlala bona behlale abantwana ngakho kuhlala uchaya uchaya kokuphela ukhonapho usihlalela abantwana. Uchaya physically sibini nga uchaya akule sizathu sokuthi singathi mina ngihlalele abantwana ngoba kambe ukuthi isikade angithi uchaya lokhu kungakufaka engozini yokuthi imali kumbe ufe. So abadalini ezibini babekwazi ukuthi ifuya bekufuna okunye osuku osekufinyelwe sizakuphumela agama lokuthi mina hayi lapha ngisesihlaleleni abantu abami. Uyake sitsho sikhombisa ukuthi hayi okuningi lingakukhumbula ukuthi empilweni umuntu wendileyo abantu abahlezi kabili bethatheni kukho mina lapha kimivelela akusekho kuze kuswelakale nokukhulisana kuhle bese kuhle kuxhasa yonke into kuti akusakhulisani kuhle akusembathwa ndawonye akusathinta sokuthi ukudlisa abantu abami.
Ye igqiba khonapho-ke Madube phosela ukugcina mama.
Asihlalele imbona abantwana ngesizathu esiqondileyo kodwa nxa kuyisizathu sonso sokuthi siyahlukuluzwa ezindlini ngokuchaya ne-domestic violence hayi hamba angishiya abantwana into ngumama uyalwa uyavuka alwe labantu abakahambe labo.
Ye vala khonapho baba Dube.
Hayi ngaba kuhlukuluzwa umuntu ongumama ehlukuluzwa lokhona ukuthi thina ukuhlukuluzwa komzimba ngokuchaya ngokuthi angiboni isizathu sokuthi ngathi ngihlalele abantu abamunye yabule kuhlukuluzwa yikho ngithe mina usesikhathi zakugcina udimala kumbe ugcine usifa kungangcono kwesinye isikhathi nxa umuma usufikele sizathu sokuthi vele uhlezi ngokuhlukuluzwa physically suka la bantu bakho la bathanda kangaka besihlangana baningi abantwana abantu abakhulayo baphelele behlezi lo mzali ongumama laphana abakhulise kuhle abantwana bathele babe ngabantu.
Ye sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube, ingcwethi uba ukuthi mbonge umama uSakhile Liline uMadube. Asihlanganini singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ye womanje-ke sike singene kwezabatsha.
Yebo yebo yebo, mthakaso muhle simpapo muhle. Yikudibana nokuhlelo labo sakhulayo, ngingu Michael Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye, oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu. Sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo lapho okulaba balisi abatshengiselayo betshengisela iholo abalitholayo. Sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama tuition fees khanya nganabalayo. Unjani bhuti?
Ya, ngiyabonga bhuti wami, kunjani?
Hayi, mina ngiyaphila. Awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema primary schools njalo ama secondary schools.
Lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyiquality. Iquality education iya-include izinto zokuthi umbalisi laye ebekwanise le-energy ele-passion. So kunzima ukuthi sithole iquality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyanelele. Khonokho kuyabulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungelo. So ilungelo leli limiswa into ezithiyeneyo. Number one, sicalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi ziza thinta na ikusasa lelizwe?
Lele qiniso, ngoba lapho esesikhona sikhangela amanye amazwe i-level of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika e-space, but thina ngeke siphuphe ngokuya e-space kuthi labantwana abangakayi esikolo. Yanti uyabona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa ngasibulala i-education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane, uyasebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele bayenzeni kusiyafika lesikhathi?
Lesi isikhathi esinqoka elizweni lethu, ngoba this is one of the biggest crisis sayike saba nayo elizweni lethu eZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshele ukuthi yena kule nto ayenzayo enga-include abantu yinto esiyalayo. Akula muntu oyedwa abantu abalutshwane abangahlala bethi balama-solutions elizweni lethu. Mina engi-encouraged abazali bekwenza ikuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe le-stake siyenze ama-decisions lo hulumeni. Ngoba uhulumeni acasa ukuthi yena iyazisebenzela, kutho ukuthi kasasebenzeli thina, sezisebenzela yena, ngoba thina suba included. Nxa umuntu elithwa ukuthi ebeyi-representative, kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiatives. Kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi baqase ukuzibhakhela bona bezenzela ama-community abo, ama-assembles abo, bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-models esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phosela amazwi akho.
Siyabonga, ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni, and it needs ukuthi sithathe action njengabantu simele ilizwe lethu.
Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula.
Siyabonga, thank you so much.
Thakaza muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwaneloko lamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hove, mthwakazi omuhle, zimbabwe omuhle, bye bye.
Yoko manje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya, igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umhlakazi, ngibonga labalaleli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo, ogcweleyo, ukuthi kuselakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2, ivesi lika-52. Lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuleziqu ezine kumbe inhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitsho lapho uJesu wakhula ekuhlakanipheni, lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lomkho. Yebo, siyahamba ezikolweni, siyahamba lemayunivesithi, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufunda ezinye ezitshiyeneyo ukuze sithole lokho kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emuntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye ema-university, abangange emakolishini, bendlule ezikolweni abanye kabayanga, kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi badulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zingenziwa njani. Yikho ukuhlakanipha khona lokhu bekukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Naphezu kokudinga ukuhlakanipha, kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ubana umzimba wakhe ukhule, ngoba kula muntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni kuNkulunkulu, wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni, kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu, amkhonze, amazise, azame ukumzwisisa, alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine, kuthiwa uJesu wakhula nasemseni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu waba lakho ukuzwisisa ukuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu opheleleyo. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni zikhona izinto ezinginqabela ukuthi umuntu akhule, mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lo musa kumbe abe semseni walaba akhula lapo. Kuqakathekile izihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye sizinanzelele ukuthi kathi sisilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakanipha ngithilo yiloo lalowo olengqondo esebenzayo ngayijulisa tingukuhlakanipha, ingabe yini ayenzayo, azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali phandela abantu abakho ubanike ukudla ukwenzela ukuthi lokuhlakanipha lobu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova olungileyo, thanda ubonga isibo sempilo esinaso. Sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha, sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi usithi ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. Uhlale lathi kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Siyabonga kakhulu-ke Ntukameni Nkomo. Asihlanganeni ekuseni kusasa uhlelo olufanayo. Woluvalisa emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump's impeachment trial will begin Tuesday in the U.S. Senate. Over the weekend, the Democratic lawmakers managing the